angisela so isikhathi sokuthi ngichithe ngiphendulana labantu beMDCT ngoba kusobala ukuthi injongo yabo yikuthi ke njengoba sesivele sesilungiselele ukuthi izano sesiyayikhipha enkayi sebebuya bezezama ukuthi basetshenziswe izano. Hayi, thina enkayi singamaNdebele umvundlutshwane esikhundla. Lokho kuzazitsho ngo-2023. Angidingi ukuthi ngitshone mphikisana labantu ngesilungu okuthiwa ngama-appendages ezano ngoba okundwisayo kathesi kumbe engilwa lakho mina enkayi yizano PF. So anyone oyabe ephikisana lami enkayi uyabe izano PF. Kumbe anyone uyabe phikisana labantu benkayi enkayi babe beyizani PF. Asisadingi ukuthi kube lo muhu wamabandla enkayi. Sizazama ngamandla wonke ukuthi wonke umuntu osenkayi azi ukuthi okungafuneka enkayi izani PF. So kanisadingi ukuthi ngitshone mphendulana labantu beMDCT.
Uthi wena abantu kumele babambane phansi kwe-alliance. Ukungani lokho kuqhakathekile kakhulu kuwe?
Kuqhakatheke kakhulu uDungamile ngoba injongo yokwenza i-alliance nxa wayesaphila uTswangirai yayingeyokuthi wonke amabandla aphikisayo abuye abambane alwise iZANU PF. So ngikhuluma kakhulu ngoba ngiyazi ukuthi singazama ukuthi sifuqe ngamandla umsebenzi owaqaliswa ngubaba uTswangirai engakafi ukuhlanganisa amabandla silwisa iZANU PF. Kusobala njalo kumqoka sizanqoba ngo-2020.
Abe MDCT bathi bazancintisa ukhetho beyi-MDC Alliance. Uthini ngalokho?
Khonoku abakwenza isitayela sezanu esitshengisa ukuthi kulokusebenzelana kuhle lezanu esitshengisa njalo ukuthi nxa besithi bazasebenza lezanu sebeqalisile bayakukonfirma ke ngakhonoku ukuthi bathi bazasebenzisa ibala elithi MDC Alliance ngoba bevele besebenza la izanu. Izanu ekulwisayo yi-alliance efuna ukulwisana layo. So njoba i-alliance ifuna ukulwisana layo, lo ofuna ukusebenza lezanu uzabe sebenza lezanu ngendlela zonke. Akudingi lo muntu ongayanga esikolo ukuthi akubone ukuthi amajaha lezintombi laba abathi bayi MDCT ngabantu asebesetshenziswa izanu ngoba izanu ingene ngekhulu asebekwenza lapha asebefuna ukuthi basebenzise iMDCT ukuthi bangenele iopposition ngekhulu.